Uhlelo lokuthunga abantwana indebe ezidabukileyo ole Operation of Hope soluqalile esibhedlela sempilo obulawayo. Kukhangelwe ukuba uhlelo lolu luzanceda abantwana abafika amakhulu amahlanu 500. Bese kule minyaka emibili uhlelo lolu lungaqhutshwa eZimbabwe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngohlelo lolu, sixoxe losiqhamfundo uSolwa Ngwenya, umqondisi wenhlelo zonke esibhedlela lesi.
I-Operation of Hope le ivela elizweni leMelika, bajayele ukubuya lapha ngomnyaka bezoncedisa abantwana okuthiwa bale cleft lip. I-cleft lip le cleft palate lo yinto abantwana abazala bevulekile lapha emlonyeni, ama lips la kuthiwa i-palate okungaphansi lokhu inyama lezi ezinsini kuyabe kuvulekile. Lokhu kwenziwa kaningi nxa umama engazange wazuza isupplement eyeneleyo okuthiwa yi-folic acid, yikho abantwana bezalwa benjalo. Abantu be-Operation of Hope bayanceda ke ukuthi ba-operate abantwana bathunge babuyele abantu bengaze bayakhula belesihlendla lesi emlonyeni, ngoba nxa kulesikhala lesi abakhulumi kuhle, umuntu akhule engakhulumi kuhle. Lokhu kuzanceda kakhulu i-operation, umuntu akhulume kuhle, abantu bazwe ukuthi uthini, lokudla adle kuhle.
Ye, akusele okuningi nge-folic acid babangweni.
Yikho kuyaxwayisa-ke ukuthi omama bonke abafuna ukuzithwala siyasicele ukuthi baqale ukunatha amaphilisi okuthiwa yi-folic acid. I-folic acid le iqaliswa ukunathwa inyanga ezintathu umuntu engakazithwali, aphinde aqhubeke anathe inyanga zize zibe ntathu ezithwele, kwenzela ukuthi umntwana azuze i-folic acid le engazi waphuma ezelwe ele cleft lip kumbe le cleft palate, lokunye njalo okwenza okuthiwa ngama-spinal cord abnormalities. I-folic acid iyanceda kakhulu. Okaningi sithole ukuthi omama bayazithwala bengaplananga, umuntu ephonga ukuzithwala nje engazange kwacabanga ukuthi umntwana engavelelwa into enje. Yikho abantu be-Operation of Hope laba bazahlala lapha kusukela baqalisa namhla uku-operate mhlaka-8 kuze kube mhlaka-4 June. Bafuna ukuthi ba-operate abantwana abafika i-500 ngoba abazange babuye iminyaka lemibili besenziwa ngumkhuhlane lo omubi owe-coronavirus.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngemikhuhlane olwe-Centers for Disease Control luthi isimo lesi silakho ukulungiswa, ikakhulu ngesikhathi umntwana elenyanga ezimbalwa ebelethwe. Abalabantwana abalesimo lesi lilakho ukutshaya inombolo le 0772 881 992.